akula mehluko ngithi lokho kufanana nje kuphela kukuyana kukhanya nganto uhulumende uyakhuluma phezulu ngaba phansi akula umuntu olalelayo and uhulumende ngala mechanism yokumona ukuthi akukhulumayo uyahambelana yini lokho okwenzakala phansi ngoba abantu bese singakhuluma ngayo ukhuluma uhulumende nasikwazi ukuthi nasikwazi ukutshele ngohulumani bethu so lokhu lokhu bekutshelwa amagetsi ayikhona okudlala uminista wayethe khona khona yena akumiwe ukuchithelwa abantu amagetsi bonke ngimbonke umuntu sifa kweli prepaid meter okuza kwenzakalayo ukuthi nxa umuntu esitake 20% yemali yakhona yena leyana izakhitshwa ekhanyisa isikweleti sakhe kube yindlela yokubhadala isikweleti kathesi kodwa sikubona kufunzakalayo ukuthi abantu bengasokela esifakela ama-prepaid meter bayafake bayathiyelwa ngamagetsi kwe-5 minutes ukuthi wena ungachitheka ngathi bayabhadala sithi bayathenga amagetsi amajangane bayathengisa isikweleti sakho and kule mali nxa ukuthi esikweleti se-$1,000 bathi bebhadala $500 and kabalalela abantu bakhona ungazuza mukhokha labo njani kabalalela
lona uhlelo lona lolo lwama-prepaid meters luqhutshwa njani
sifakile sithi ama-prepaid meters endaweni eziningi sibili kobulawayo khonapha njalo lokhu sakhontinyabekubisakhontinyawesango sanga ukuthi luhlelo sibili oluraiti lwama-prepaid meters kodwa usupho lethu lunye ukuthi sibona ngantiwa ama-prepaid meters bafuna ukuwasebenzisa ukurikhava imali zabo ebantwini kodwa kabasitheli ukuthi kathi abafuna ukuthi bekwenze ukuthi ama-getsi engasahambi i-long term plan yabo yikuyini ngakula muntu ositshelayo khonoko ngitho bonke ba-obsessed ngokuthi bebe-rikhava izikweleti zabo
zona izakhamizi zikhanya ziyalwamukela lolu hlelo lwama-prepaid meters njengoba kuyizwe sasithi lungani lungcono
okwenza ukuthi izakhamizi ukuthi ngasho zithwele nzima ngokucikelezelwa ngama-TVZ kathi ungasangusebenzisa amagetsi amagetsi akho cishiya ngayonke ubumile nesikweleti yikho kwenza izakhamizi azathini hhayi lolu hlelo lungcono ungcono ngingawudakathi amagetsi usebenzisani usuphe ukuthi sonke siyakwazi ukuthi abantu ezibhabha badubekile kule ntandane kule zalukazi ezingela lutho okokuthi ngazingela mali yokuthenga amagetsi lakasiko ukusazabala amagetsi sanga ukuthi khonokho nako kufanele kube yinto enanzelelwayo ukuthi kathi kwenziwa njani khonapha endaweni enjalo.